yikuthi emumeni wethu lo okhona yikuthi kathethi sizakhuluma ngokuthi ukunyamalala komuntu kwenzakala ngesikhathi sombuso lwana okamgabe kithi ukuthi kwenzakalani kwafana ngohulumende nalwana nguye ngaleso sikhathi uhulumende kamgabe wayelomlando ukuthi udingisise njalo ukwayisa ukuthi uzofika ekuqineni ukuthi kanti ungabe kuyini okwenzakalayo ukuthi umuntu wana wanyamalala njani ngikwenzwa konke konke kwakumele ukuthi abantu kulandelelwe yisethi ama-security agent aphumele lempendulo eqondileyo ukuthi sili engashukisa noma ngubani le muli yakhona ngoba akula muntu nje kipso ngapho ngokuhamba nje ukuthi unyamalele lanxa kodwa nyamalele kodwa kumele kube nomzila ozakhombisa ukuthi kodwa kule nto enje yayenzakalayo ngaye kodwa nilusize nje kipso ukuthi into lezisebesele emuva emumeni lalana uhulumende kamgaza.
Kodwa siyabona ukuthi abanye phela ababusayo okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa babekhona ngesikhathi leso kuthunjwa uTsamala. Kuyini okwenza ukuthi bengaveze egcekeni ukuthi kwahamba nje kanje kanje?
Ukuthi ezinye izinto kipsi sinxa sibuyele emuva siyananzelela ukuthi abantu babelokuthi abanye babekhona kodwa babengobani. Kulo muntu wayekhona owayenguye owayesethi ngaleso sikhathi owayelamandla ukuthi kwenziwe okuqondane nakhona okukuqeta ukunyamalala kaTsamala. Kodwa ngalesi sikhathi kathesi ukuthi kulokubuyiselwa emumeno nalowo khona kathesi yes of course uhulumende lomlandi ngoba sikhuluma ngendaba yena le even ekukurawundi anti abantu belokuyisibe senza umsindo belisithi hayi akukhulunywa ngakho akwenze which is good but akulandelelwe lakathesi kutholakale ukuthi kathi engabe waya ngaphi uTsamala.